akula mali esitholayo yokuthi siyemsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangela mali yokugada, abangela mali yokuthenga ukudla, abangela mali yokubhadala irenti, abangela mali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula, yikho sithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo landlani kayisiyoqiniso. Qiniso yokuthi siyahawula nje, samelela uhulumende ukuthi esinike imali ekwanileyo yokuthi siye emsebenzini. Njalo into eqathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi transport singathi is not a major factor yibo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo, benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna ukuya emsebenzini but akulalutho yokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.